Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 Mpalakazi 2023 ngotabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje
siyabonga ukukhululwa kuka baba ongarivume ngibona ukuqakathekile ukuthi indaba zonke ezilethwa umthetho wandaba kube namagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angahlali umnyaka wonke esejele.
Idalele High Court seyikhulule umnumzana Jacob Ngarivume lanxa wayegwetshe ukuhlala ejele kweminyaka emithathu ngomthetho wandaba kamantshi eHarare.
Siyananzelela ubana abantu abaningi kakhulukhulu bavame ukusukumela phezulu nxa kulukhetho olwe-general harmonized election olugoqela umongameli, u-MP lama-council. So ukhetho lwama-by-election vele amanamba abantu abavotayo abamalutshwane.
Lokhu kuludaba egudwini ukhetho lwama-by-elections olukhutshwe ngempelaviki okube lapho abantu abangaphumanga ngobuningi ukuyavota kobulawela kwezinye indawo zeZimbabwe. Ezinye zezakhamizi zasedete esabelweni samathebelele North zisele zingelamizi ngemva kokuhlaselwa ingozi yezulu lesiphepho ebelilolaka olubi eline ilanga lonke ladalwa umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idalele High Court selikhulule umnumzana Jacob Ngarivume lanxa wayegwetshe ukuhlala ejele kweminyaka emithathu ngomthethwandaba kamantshi eHarare ngemva kokumthola lecala lokuthothozela odlakela ngomnyaka ka-2020. Igqwetha likaNgarivume uSkwica Mfundo Lavumo Maduku uthi idalele High Court lithi umantshi uFerris Chakanyuka wehluleka wenza iphutha wapha isigwebo esingaqondanga ngoba abachuchisi kabazange bebone ngeqiniso ukuba nguye owaphanyeka enkundleni yeTwitter umbiko wokutshotshozela udlakela. Idalele High Court lithi akwaziwa ukuba ngubani umnikazi wekhasi leli elisenkundleni ye-X eyayisaziwa ngokuthi Twitter. UNgarivume ubesevalelwe okwenyanga eziyisithiyangalombili 8. Akwaziwa ukuba uNgarivume uzakwenzana sephume entilongweni. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxele umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyabonga ukukhululwa kuka baba uNgarivume. Ngibona kuqakathekile ukuthi indaba zonke ezilethwa kumthetho wandaba kube lamagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angahlali umnyaka wonke esejele kube sokuphuma ngale kugcineni ukuthi hayi bekuphanjanisiwe. Ambonani kuba nzima khonapho. Ngakho siyathemba ukuba kube izifundo zokuthi indaba ezinje kumele ukuthi zichukwe sibili kuze kuphume emceke ukuthi umuntu nolecala mbekalalo.
Ye, manje sikhangele mfundisi lapha siyabona ukuthi ye konoko kuyokuthi umuntu uyabemelwa ngamagqwetha nxa kuyikuthi esenza ama-appeal onalawa. Kambe umuntu kazana nje engakwenelisa yini lokho?
Lokhu kutshengisa njalo ukuthi ebantwini abampofu abangala mali kuyadingakala ukuthi kube le nhlanganiso eziningi zamagqwetha ezikwanisa ukumela abantu emthethwandaba nxa kuthiwa kube lo daba. Akwenzela ukuthi indaba yomuntu lo ichukwe kuhle engagcine siye siyejele yena evele engawonanga lutho. Kuqakathekile lokho.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance oxoxelwa Gibbs Dube Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lokhu kuludaba egudwini ukhetho lwama-by-election olukhutshwe ngempela viki lapho abantu abangaphumanga ngobuningi ukuyavota kobulawayo lakwezinye indawo zeZimbabwe. Abaphikisayo bathi ibandla lezanu-PF yilo elenze ukuba kube loketho lolwathi umnumzana Sengezo Chabangu waxoshisa edalela eParliamente amalunga eCitizens Coalition for Change esithi nguye unobhala jikelele we-CCC. Abathi lifuna ukuba labantu abaningi edalela eParliamente ukwenzela ukuthi liguqule isekelo sombuso welizwe santando. Kubika uGibbs Dube.
Abantu abayingcosana bavote kukhetho lwama-by-election oluqhutshwe ngempelaviki. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi abantu abavote koBulawayo bayisilinganiso sokulitshumi lambili ekhulwini 12%, njalo balutshwane kakhulu abavote kukhetho lolu eBinga, eBeitbridge, Lupane lawezinye indawo. Abaphikisayo bathi lokhu kuphehlwe libandla le-ZANU-PF elifuna ukuba lamalunga amaningi edala lePhalamende ukwenzela ukuguqula asantando isekelo sombuso welizwe. Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ngomunye wabakhonona ngokhetho lolu.
Ukhetho ke olwenziweyo lolu belungekho emthethweni, lukhetho lokuqilibezela iZANU-PF ibizincinta ngokulungisa okunye okungamaphathi isithi incintisana lakho ikwazi ukuthi akulamuntu encintisana layo. Isikhiphe ke ibandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa onguye ome eqinisweni ngodaba lokumela abantu beZimbabwe ikwehlukuluzwa ezondwa etshona ethethiswa kumaradio yezanu kutshengisa ukuthi nguye umkhokheli okumele simlandele nguye ome eqiniseni njalo ome labantu. Inkundla kenkulu yomhlangano we-CCC Citizens National Assembly izahlala ke ihluze lolu daba kakhulu aphume ke ama-decisions amakhulu esizawachazela ilizwe ukuthi hayi ngomva kwalokho okwenzakeleyo njengebandla thina sesithi abantu beZimbabwe i-direction esesiyithatha yileyi. Ngalokho ke amalanga alandelayo la sizabe silitshela ukuthi hayi umhlangano wani usuwenziwe sesiyihluzile lindaba edala elikhulu nomhlangano we-Citizens National Assembly sesilichazela ukuthi ukusisiya phambili i-direction ezayithatha njengeparty.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalela ZANU-PF Central Committee uthi akumangalisi ukuba kube labantu abalutshwane abavote kukhetho lolu.
Ukhetho lwama-by election alukaze vele lwaba lamanumber amaningi kakhulu nxa lusenziwa. Siyananzelela ubana abantu abaningi kakhulukhulu bavame ukusukumela phezulu nxa kulukhetho olwe-general harmonized election olugoqela umongameli uMP lamakhansela. So ukhetho lwama-by-election vele lubuya lumi ngendlela enjalo yokuthi kona amanamba abantu abavotayo abamalutshwane. So akula lutho esingalukhuluma ukuthi kona mhlawumbe lokhu kutshoni kumbe akutshoni, yinto vele evamileyo eyenzakalayo ubana ama-by-election ahlala ethola inani labantu abavotayo lisiba lulutshwane nxa siqhathanise lama-harmonized general election. So yikho kwenzakeleyo, impumelelo yona leyo, abanqobileyo banqobile. Ngiyakwazi ubana out of amasita angu-9 adevotelwa sithethe ayisikhombisa angu-7 amabili ahamba ke ku-CCC. Ngakho-ke yikho kukhona, yikho esihamba ngakho. Yikho vele indlela eyenziwa ngayo kwelakithi eZimbabwe nxa sikhangela ama-by-election.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukhetho lolu ludalwe ngokwenzakala kubandla le-CCC.
Ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo ngingathi lukhetho olungajwayelekanga. Ukhetho lapha i-factionally olubangelwe i-factionalism ye-CCC. Siyabona i-factionalism ye-CCC iyafana le-factionalism eyezanu eyazala i-coup eka 2017. So ke bangabe besitsho ukuthi izanu ibizincintisela le-CCC ngenye indlela, kodwa akutsho ukuthi la amanye amabandla ngamabandla angatsho lutho. Ukungavoti kwabantu kuba yikusekela izanu ukuthi ungavoti. Kungabe kuyinto abantu esingayibona ngendlela etshiyeneyo, kodwa nxa ngoba indlela ivini i-CCC kumbe MDC evotelwa ngayo ivotelwa ukuthi izanu ingawini. Nxa sokumele ukuthi kuthiwe khona soze kuvotelwa amanye amabandla kungcono izanu iwine, then ke osesiba yizanu ke ngubani khonapho? Ngoba sasizwe kakhulu abantu ba-TCC besithi khona abanye abantu bayizani. But sibona abantu be-TCC abayiba bathi khona ebababambileyo bebevele befuna kuwine izani ngenye indlela. Ngokwesaba nje ukuthi kuthiwa hayi asilandeleni i-constitution kuphela. Kulohlupho olukhulu kakhulu oluselizweni. Yikho thina sisithi ilizwe kake kuhlalwe phansi kuboniswane ukuthi kanti kuyini okungenziwa okungasiza ilizwe. Abantu kabaselayo iconfidence la kuyo i-TCC yona leyo inasmuch as la kuzana abantu bengala iconfidence. Ngoba nxa ubona kuvotelwa umuntu ewina nge-1000 votes MP kuyayangisa lokho.
Ukhetho lolu lwenziwe kulandela ukuxothiswa kwamalunga e-CCC edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, ngingu-Gibbs Dube.
Ezinye zezakhamizi zasedethe esabelweni seMathabeleland North zehlelwe yingozi yezulu lesiphepho ebelilolaka olubi eline ilanga lonke labangela umonakalo omkhulu. Leli zulu lidilize imizi kanye lezikolo eziqothulwe uphahla lachiya abanye bengelandawo yokubeka amakhanda. Kubika uNokuthaba Dlamini oweStudio 7.
Ngokutsho kwezakhamizi zika Ward 18 lapho isiphepho lesi esibikwa sihlasele ngamandla, abanye abagoqela abantwana lasebekhulile basesimeni sokudinga usizo lokudla, izembatho kanye lengalo yosizo lokwakha kutsha. Umnumzana Kenny Sibanda oleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 yokuzalwa uthi kwakhe umuzi isiphepho lesi sitshaye salothisa.
Ngikhuluma kanje nje beli akulungisekanga kuhle usuku. Kathesi yiko lapho engizama ukuthi ngithi ngizama ukuthi ndungise khona. Ekulaleni lapha, hayi kube luhlupho sibili ngoba sibe siqonda ukulala kiyo wona umbheda wona lo oyawuthanjiswe izulu. Ukulala nje kuphela ukuthi kade uzaqondanga, akula lapho uyaqonda khona.
Omunye njalo okhalayo ngunkosikazi Lizinet Dube weMangweni munye.
Vele into yonke vele akula lutho oluphilayo. Konke kumanzi ha. Akula lutho vele oluhle ngoba amazenge wonke aphuma akuwaphansi, umduli akuwaphansi, vele asisebunzimeni khonapho obungamanga ukuqonda. Asisakwazi ukuthi singaphephela ngapi, singabantu nje.
Esinye njalo isakhamuzi sentunya umnumzana Dark Sibanda uthi behlelwe yingozi le bona bengekho besenkonzweni, qede wafica umuzi wakhe kanye lowabomakhelwane sekulucaca.
Umakhelwane lapha kuphume amazenge amabili, then uphahla lonke luthethe lalahlelwa phandle. Impahla zimanzi, akula mpahla yomile, zonke impahla zimanzi. Isikhathi ufika mna ngelelo zinezi inkonzeni thothi abantu vele behlezi bebutheni kokunye ukuze ongamadumbadumba.
Ongukhansila walumango umnumzana Stanley Torima uthi izikolo ezigoqela iSt Francis Primary School leDethema Secondary School ziquphulwe uphahla kwabhidlizwa ingwalo kanye lemitshina yokufunda ama-computers.
Ama roofs for two blocks at St Francis wonke athethwe lomoya. Phakathi kwama-classrooms angkhona kade kule furniture, kade kula ma-computers, kade kula mabhuku abantwana besikolo. Amabhuku lawa wonke asemanzini, aphakathi kwamanzi.
UTorima ucela ukuba abantu kanye lohulumende belule ingalo esithi izinga lenswelo kulumango liphezulu kakhulu.
Abanye bangkhona abalawo amandla okuthi bengakwanisa ukuthi bepangise ukuthi bethole ukuthi izindlu zabo ziyakhwe kutsha. Uyabona amabhuku onke nxa engasekho, ukucalisa umnyaka waka-2024 kuzabe kunzima kubabalisi labafundi.
Umphathintambo wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo utshelela umsakazo ukuba ubengakasizwa lesi sehlakalo, kodwa uthembise ukuba phezu kwalokhu ngokutshetsha besebenzisana labohlangothi lokunwanzwa kwabathinteka engozini ezinje olwesivu protection unit kanye leWange Rural District Council. Isehlakalo sedethe silandela njalo enye inkemenkeme eyenzakala esihonqweni seWange National Park lapho ababona ngokukhuselwa kwemvelo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bebika ukuba sekufe indlovu ezifika phose ikhulu kusukela ngenyanga kaMpandula, kwafa lezinye inyamazana ezigoqela inyathi ngesizathu sokuguquka komkhathi iclimate change ebangela ukusweleka kwamanzi kanye lamadlelo. Kunje eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba emhlanganweni wokuhlaziya ngezokuguquka komkhathi owe-United Nations Climate Change kwele Dubai, kuxoxiswana ngenhlupho ezifana lalezi kanye lendlela zokuzivikela kulokhu. Ngimele Studio 7 ngisedede nginguNokuthaba Dlamini.
Abalimi abathole izulu eliphansi kwe 30 mm kumalanga amabili sebekhuthazwa ukuthi bake bame ukuhlanyela ukuze inhlanyelo yabo ingaboli. Lokhu kuza ngalesi sikhathi kulendawo eziqale ukuthola izulu kuyena liviki. Abohlangothi olubona ngomumo womkhathi abe-Meteorological Services Department bakhuphe umbiko othi kukhangelelwe izulu elinenyi eledlula i-30 mm ngolwesine, ngolwesibili eMathabeleland South, eMashingo kanye leManicaland. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi ole-Agritex esabeleni seMathabeleland North.
Besikhangele ukuthola imkhivo lapha nalapha ilizwana lonke nje, kodwa ethi kunanzelelayo ukuthi indawo eziningi azikatholi izulu lokuhlanyela. Abaningi ba izulu lakhona lisangaphansi kwe-20 mm. Lokhu lo mdaka lo singawusebenzisa ukuqhubeka sigebha amagodi yethu, sivule imfolo yokuhlanyela ukuze sincedisa njalo ezifuyweni ukuthi nxa ngathi kuke kwakhizakhiza mhlawumbe kungaqala ukuhluma utshani obutsha, ikakhulu sikhangelele ukuthi inkomo izifuyo zitebunezimele kathe sisokomile. Abalimi asebethole izulu elifika 40 mm phakathi kwensuku ezimbili ezintathu kusiya phezulu banakho ukuthi bahlanyele. Umlimi angathi izulu elingaba yi-30 mm ngosuku olulodwa lilomdaka okuthi angahlanyela. Kodwa laba abangakatholi izulu elizwayo ngicela singahlanyeli ngoba kuyabolela phansi. Athi meni sithole izulu elilomdaka okuza kwenza ukuthi sikwanise ukuthi sihlanyele similini.
Ye baba Nyoni, sikhangela lapha inhlanyelo ezingahlanyelwa ngabalimi kule nhlanyelo elingasikhuthaza na kumbe izilimo elingazikhuthaza sikhangela umumo lo.
Okokuqala sikhuthaza ukuthi abalimi bananzelele ukuthi njengobana nje silamhla siku-11 December, 11 Mpalakazi, isikhathi esilaso ngasikhangela imbali yokuna kwezulu eZimbabwe, isikhathi esesisele naso sokuvuthisa isilimo sesingidile, sokudinga ukuthi silime inhlanyelo evuthwa ngama-100 kusiya kuma-110 15 days. Ngakho kusho ukuthi nxa kungumumbu akube zinhlanyelo lezi eziphangisayo afithi ngesilungu ultra early maturing varieties. Nxa kungamabele labonyawuthi sikhangele njalo ukuthi sithetha inhlanyelo ezinjabo okhashana omashiya ezikulapho ukuthi ne-90 kusiya ku-100 days zivuthe. Sibe sesikhangela ukufaka isilimo se-sunflower, isilimo sendumba zesintu, isilimo se-sugar beans, isilimo sochinda. Yizo ezinye izilimo konke labondliwe izilimo ezimelana ngono lokoma. Njalo nxa silima sihlanyela izilimo ezijiyeneyo lanxa kungaba le ndlala uzathola ukuthi mhlawumbe indumba uyathola imbhida ufushe. Sokudinga ukuthi singafaki amaqandethu engelethini eyodwa, kodwa sikhangele ukuthi singafaka zibe izilimo zibe ningi ziyasincedisa ukuthi esinye singavuthwa esinye mhlawumbe sitshitshele ilanga.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngomqondisi ohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe-Agritex esabeleni seMathabeleland North. Impi phakathi kweIsrael lebutho leHamas elafaka kuluhlu lwamalwecatsha adlulisa amalawulo amaterrorist iMelika leEuropean Union iqhubekela phambili iqina edolobheni leCamiones esihlengeni seGaza. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi usizo alusenelisi ukufinyelela endaweni eziningi zeGaza ngaphandle kwasedolobheni leRafa eliseduze lomngcele weGaza le-Egypt ngenxa yokulwisana osekusenza imigwaqo ingasahambeki. Abantu abafika phose izigidi ezimbili i-1.9 million sebelahlekelwe imizi yabo eGaza, abaningi besiyaphephela endaweni esezansi zona esezigcwele kakhulu njalo sekule ngozi yokumemetheka kwemikhuhlane. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana efidlela Ncube ocubungulayo zombusazwe njalo emela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association NACORA.
Impilo sizele i-humanitarian crisis enkulu kakhulu emhlabeni. Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana, omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe, bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane. Ngakho ke impilo esiyibonayo idale i-humanitarian crisis enkulu kakhulu, usizi olukhulu kakhulu, kodwa ke phezu kosizi lolo ikusasa yeza bayinkinga futhi kakhulu. Ngakho kuyadingeka ukuthi iqedwe liyampi iphele ukuze abantu bahlalisane ngendlela efaneleyo, bakhelane ngendlela efaneleyo.
Singenxa yalimpi sibona laphana abantu abaningi abafika phose i-2 million sebeziphephele sebelahlekelwe imizi yabo eGaza laphana. Ubona ngani kuyini okungenziwa ukuze kuphathise abantu laba? Sikhangela kakhulu amalungelo abo ukuthi bathole ukudla lokunye okwenza ukuthi impilo ibe ngehloniphekayo.
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukudla, bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe, bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphephele babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho elesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Bone amazwe amaningi engenela laphana esithi hayi akube lokukhulumisana, kwake kwamiswa impi okwesikhatshana. Ubona ngani okungamisa impi kungaba yisivumelwano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yokuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine leIsrael ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, base beqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israyeli olokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane, sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu, abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo, kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwe amabili abephila ngendlela ehloniphelinye lelinye.
Umnumzana efidlela Ncube ocubungulayo zombusazwe njalo umela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association NACORA. Embikweni wamaviki wonke owethula lohlangothi lwezempila kahle eZimbabwe oweekly disease surveillance report kuvezwa ukuba kulabantu abayisithupha ababulawa ngumkhuhlane wesihudo eHarare ekupheleni kukalwezi labanye ababhubha eMashonaland Central leNkabazwe. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuba phakathi kwabantu ababanjwa umkhuhlane lo abedlula kancane inkulungwane ezintathu lengxenye ngabantwana abaleminyaka ephansi kwesithupha eyokuzalwa. Kusukela ngonhlolanja lonyaka abantu ababanjwa umkhuhlane lo sebezinkulungwane ezidlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 336,534 kwabhubha abangamakhulu amabili lamachumi amane 243. Ukuze sizwe kunengi ngomkhuhlane lo, sixhume uDokotela Mafios Samchamu ophethe uhlangothi lukahulumende kwezempilakahle kobulawayo.
Umkhuhlane wesihudo esibangelwa ligciwane lomhlobo webacteria okuthiwa Vibrio cholerae. Igciwane leli lingena emntwini ngokudla okungahlanzekanga kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Lithi lingangena lifike liphambanise amathumbu umuntu besehuda, kulakho njalo okuhlanza. Umkhuhlane lo uyabulala ngamakhono amalutshana nxa umuntu engaqalisa ukuhlanza lokuhuda kuswelakale usizo masinya. So wonke umuntu osicabangela ukuthi ulo mkhuhlane wecholera kumele phangise esibhedlela kumbe eklinika eseduzane naye. Nxa engakakwanisi ukuya esibhedlela noma eklinika eseduzane naye akwanisa ukuncedakala ngokunatha amanzi abilisiweyo aletshukela ama-teaspoon angu-6 le-half ye-teaspoon ye-sawudo phakathi kwe-litha eyodwa yamanzi. Natha amanzi wona lawo abilisiweyo. Umkhuhlane lo uyoqhamuke kweleZimbabwe kulesisibanga nanhlolanja. And kobulawayo sesike saba nabantu abafika abathathu esibesiqiniseko sokuba babanjwe ngumkhuhlane wekholera. Kulo wesine oshiyile esingakabi leqiniso ukuba ubulewe ikholera kumbe hatshi. Okwakhathesi asilamuntu onawo umkhuhlane wekholera kobulawayo esiwaziwa okwezinyanga ezintathu ezidlulileyo. Kodwa umkhuhlane lo ukhona kwezinye izibanga eziseduzane nathi njalo uyakhwanisa ukubuya noma yisiphi isikhathi. So thina njengabantu bezempilakahle sihlezi sihlalele evalweni silindele ukuthi lo mkhuhlane ungawaqhamuka nakobulawayo noma yisiphi isikhathi.
Ye, singathi-ke abantu bengayi endaweni ezilomkhuhlane lo yini? Siyakwazi ukuthi uyamemetheka eHarare lezinye indawo.
Hayi, ukuthi singathi abantu bengahambi singabe sivalela abantu phandle kwendlela zokuziphilisa. So kumele sikufundise abantu ukuthi umkhuhlane lo umemetheka kanjani njalo singawunqabela kanjani. So abantu uma bebuthene khuthaza ukuthi bengabingelelani bebamba beqhawulana izandla ngoba umkhuhlane wekholera ungamemetheka kanjalo. Njalo bengabuthani isikhathi eside ezindaweni ezinjengezimfa, imitshado. Ukudla abakudlayo kabaleqiniso lokuthi yikudla okuhlanzekileyo, okuphekiweyo, okudliwa kusatshisa. Okuphekwe ngabantu abahlanzekileyo. Amanzi esiwanathayo kabe ngamanzi abilisiweyo noma amanzi afakwe umuthi wokubulala amagciwane abangela umkhuhlane wekholera namanye amagciwane angabe esemanzini. Kabe ngamanzi ahlanzekileyo abilisiweyo afakwe umuthi kumbe amanzi avela epompini ye-city council namanzi ahloliweyo nawo.
Singathi njengoba kungela manzi engani asilela kangaka pho alesaba ukuthi umkhuhlane lo ungaqhamuka la wabulawayo.
Njengoba ngitshilo sihlala sisevalweni ukuthi lo mkhuhlane uzaqhamuka sisoze ngihlala silungiselele.
Lo ngudokotela Samchembu ophethe uhlangothi lwezempilakahle kobulawayo bexoxa lo Gibbs Dube owestudio 7 okobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.